icala linye lethethwa njalo abanye abezombusazwe abagoqela umnumzana Job Skala we MTC Alliance, umnumzana Jacob Ngarivume we Transform Zimbabwe, lenhlathela izindaba elodumo uWopho Jingono. Abathathu laba baqeda amaviki ambalwa bevalelwe eChikurubhi andubana baphiwe imvumo yokuhlawulela ibail ukuze lithonisiswe icala labo bevela emizini yabo. Utsenengam namhlanje umise phambi komthethwandaba kamanti ecela ukuba aphiwe imvumo yokuthoniswa esuka ngekhaya, kodwa unduna uthi kakatholi isikhathi sokuhlaziya udaba lwakhe esithi uzakupha isinqumo kusasa. Utsenengam utshele edale ukuba wesabela impilo yakhe ngemva kokuba abantu angabaziyo beqhubeka bemlandela. Icala likaTsenengam liza ngemva kokuba ekhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba atshengisele sola udubo lwenkohlakalo olwehlele ilizwe kakhulu phakathi kweziphathamandla zikahulumende ekutshengiseleni owakumele kwenziwe mhlaka 31 Ntulikazi lonyaka. Umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi ukubotshwa kukaTsenengam lokhu yikwethuselwa nguhulumende.
Mina abeMDC Alliance esithungamelwa ngu-advocate Chamisa asithandabuzi ngitsho into eyenziwa izanu ukubopha abantu abakhuluma amaqiniso. Lokhu siyakwazi imbali yezanu usithole wafa ele-charge. Undabani ngisithole wafa le-charge ye-treason.
Ukubotshwa kukaTsenengam kuza ngesikhathi okhokhela izifundo emakolishini enhlanganisweni yezinasu uTakuzwa Ngaziwore elokhu evalelwe ngemva kokubotshelwa ukutshengisela emahofisini enkampani ye-Impala esola ukuthunjwa kwesinye isifundi uTawanda Mjeyiwa. Kunje laye uNgaziwore lokhu emeleyo umthethwandaba ukuba uphe isinqumo kwisicelo sakhe sokuvunyela ukuhlawulela isibambilo sebheyili. Luza njalo ngesikhathi amantombazana athi ummeli weHarare West uJoana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Marova abeMDC Alliance besithizwa icala lokuqamba amanga ukuba bathunjwa lokutshengisela okungekho emthethweni. Kolunye udaba obelisemthethwandaba namhlanje, owasebenzela idolobho leHarare umnumzana Fani Machipisa owethethwa icala lokuhluthuna isitanda emzini weMauborain eHarare esipha abantu okungekho emthethweni, uncitshiwe imvumo yokuhlawulela ibail ngumthethwandaba kamanti. Igqwetha lakhe umnumzana Love Momaduku uchasisa ngokuncitshwa kukamachipisa ibail.
Machipisa has been denied bail by the magistrates. We are now going to be appealing to the High Court.
Benyimela umnumzana Machipisa uncitshwe ibail ngumanje. Bamncitshe besithi uzaphambanisana nabafakazi bakahulumeni. Akukho egcekeni lokhu ngoba abafakazi bakhona asibazi njalo asivumelani nabo.
Machipisa ubuye wathatha umhlabathi lo ngomnyaka ka-2018 ngesikhathi esesikhundleni sokubhaliswa kwezindlu kudolobho leHarare. UMaduku uthi udaba lolu sebeza lukhweza emthethwandaba waphezulu we-High Court bephikisa ukuncitshwa kwakhe ithuba lokuhlawula ibheyili. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.